sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 Nhlangula 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 elizweni izolo. Okwengeze inani lasebetholakele bele leligciwane kwaba ngamakhulu edlula amabili, 237. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose eziyisikhombisa, 6.7 million.
Sisebenza ngendlela efana nale abayenzayo bethatha over PZBC nezinye izindawo ngo-2017 bezakwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana nabakade bengamagadi awe-security we-MTC Alliance basebengena phakathi bathatha.
Wethu seyabaningi ukuhluthunyelwa kwabecele le-MTC Alliance. Isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa nguDr. Thokozani Kuphi.
Iqembu ezakobonke parental busy lidabuka etsholotsho kusiphepha kobonke ilayini ngaphansi komlisa umlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020 ntasiphileni sogeni.
Kuthi ke uhlelo Woza Friday lamhlanje leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezakobonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 izolo. Okwengeze inani lasebetholakale bele gciwane eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amabili, 237. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu edlula amabili, 202. Kwasinda abangamashumi amathathu lanye, 31. Kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi ezedlula ezinhlanu, 50,920. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele gciwane le COVID-19 sebeyizigidi eziyisikhombisa, 6.7 million. Kuthi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane, 393,775. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu, 3.2 million. Kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belaleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye, 163,599. Labulala inkulungwane ezedlula ezine, 4,611. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula aziyisikhombisa, 70,894. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokumana obe Facebook ku VOA Ndebele na ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhluthunelwa kwabecelele MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa nguDr. Thokozani Kuphi, kwethu se abantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-MDC babikwa benze lokhu bekhatshwe ngamapolisa njalo besithi balandela isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi leli gcwele yilo elisemthethweni. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi akusiqiniso ukuba baphumelele ngoba bencediswe ngabakubutho labasesipoliseni.
I don't need an army to go to Harvest House, do I? I don't need the police to go.
Angibadingi abakubutho mina ukuthi ngiyefika eHarvest House. Angibadingi namapolisa ukuthi ngiye eHarvest House. Engikudingayo umlomo wami lesiqondiso engisisekelayo. Ngapha isiqondiso ukuthi kumele inikezwe kubaningi bayo lindawo ngendlela engelakulwisana. Yikho kanye okwenzakeleyo. Ngisiphathamandla esihloniphekayo njalo ngiyinkokeli uqhobo. Kungakho aluzange lwabakhona odlakela, akekho otshayiweni, akekho okhononayo ukuba walinyazwa kumbe kwenziwe enye into embi. Le yiyo kanye indlela okumele kwenziwe ngayo izinto kwezombusazwe kulezi nsuku. Kasilwi.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, ulandisa kabanzi ngokwenzakeleyo.
Izolo ntambama phakathi kobusuku sibone amasotsha awelunga leZimbabwe National Army esiya ku-headquarter ye-MDC Alliance. Esebenza ngendlela efana nale abayenzayo bethatha over iZBC lezinye izindawo ngo-2017 beza kwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana labakade bengamagadi awe-security we-MDC Alliance, basebengena phakathi bathatha i-building.
Usibanda uthi khona bezahlala phansi njengebandla ukubonisana ukuba kuthathwe manyathelo bani ngemva kwalesi sehlakalo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi lokho osekusenzakala ebandleni elikhulu eliphikisayo.
Ukhona onguye ozibophanisa imsila ethela inhlabathi ukuthi kulokhu akufunayo kwenzakale ukubana amandla awalabo abaphikisayo aphunguke, njalo benelise ukubambana kumbe ukubumba icele eliphikisayo abazalitshela okokwenza kumbe abazazwana lalo ukuthi basebenze lalo ndawonye. Lokhu sikubona ngokuncediswa ukuthi hayi ngangcono leli ibandla lingene ehofisini. Lokhu asikazisi ukubone kusenzakala eZimbabwe ukuthi amabutho lamapholisa ayancedisa ibandla eliphikisayo kwezombangazwe ukuba lingene ehofisini phezu kwelinye. Lukhana kuyinto nje esisobala etshengisa ukubana ukhona ongiyojojozelayo, ukhona ongiyothela inhlabathi ezibophanisa imsila ukuthi zilumane kakhulu, yena abe sezithathela ke akufunayo.
Kodwa umnumzana Big Boy Sibanda, esinye isakhamuzi semzini we-South Park eHarare, uphambana lalumbono esithi kwakumele kulandelwe isisekelo sebandla.
Ngabe constitution yayilandelwe, ngabe konke lokho kwenzakala kathesi ngaba kukho. Bona behlulwa ikulandela i-constitution. So yikho sesibona okhuphe sokuyibo asebethethe yona i-Harvest House, ngoba ekuqaleni vele ochamisa labanye babevele bengayilandelanga i-constitution yabo e-MDC.
Abe-MDCT bathi abakwenzileyo yikulungisisa isimo ebandleni, ngakho-ke ongaphathwa kuhle yilokhu ukhululekile ukukhweza udaba lwakhe emthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusa ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa ngu-Gibbs Dube.
Abantu abaningi sebemukele ngenjabulo ukubotshwa kwamapholisa eMelika ababona uGeorge Floyd ebhubha ngesikhathi efitizelwe entanyeni ngomunye wabo. Kuyitheswa kwamanje icala lokubulala umuyi. Abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokwenziwa lipholisa uDerek Chauvin kuyitheswa icala lokubulala uFloyd bathi lenze kahle igqweda lesabelo seMinnesota u-Attorney General Keith Ellison ofuna ukuthi kuthoniswe wonke amapolisa abona okwenziwa nguChauvin. UZulu lokhu etshengisela emgoqweni kwelemelika esithi ubulawa kukaFloyd kuveza ukuthi abantu abansundu bayabandlululwa ngabamhlophe kwelemelika. Wayephethe uhlangothi lukahulumende kwelemelika olubona ngezomvikela uRetired General Jim Mattis uthi umongameli Donald Trump wakumelanga asebenzise ibutho ekuvimbeni abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elimhlophe eMinneapolis. UMattis uthi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi uyehluleka ukubusa ilizwe leMelika. Kodwa uTrump uthi uMattis ukhuluma into angayaziyo. Unkosikazi Mesa Thabane, umkaNumzana Thomas Thabane osanda kumiswa ukuba umkhokheli kahulumende wakwaleLesotho usebothiwe. Unkosikazi Thabane ucatshangelwa ukuthi wabulala ikhosikazi likaThabane elokuqala, unkosikazi Lipolelo Thabane, ngomnyaka ka-2017. UNumzana Thabane esezagcotshwa ukuba umkhokheli wakwaleLesotho. Kukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba ngeviki ezayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho ye-International Foundation for Electoral Systems ibika ukuthi amazwe agoqela eleNigeria, Kenya lamanye asemise ukuqhuba ukhetho ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ithi inkokheli yamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika asethole ithuba lokuncindezela uZulu njalo lokubamba ngamandla intambo zombuso. Kulamanye amazwe abalisa eleGini, Cameroon, Mali, Benin leBurundi aqhube ukhetho kusasethwa ukuthi lokhu kuzamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. U-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo oludalwe yileli gciwane asenelisi kulinxuswa ukuba nalingene kuhlelo ngocingo ngoba lokhu sisebenzela emzini yethu. Uhulumende namhla ukhweze intengo yamafutha ezimota okuyinto ingcweti ezithi izabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto zonke elizweni. Ilitha yepetulo ikhuphuke isuka kumadola edlula amashumi amabili, $21 yaya kumashumi pose amathathu, $28 Zimbabwe dollars. Kuthi e-diesel yona iqonge isuka ku-$20.84 yaya ku-$24.93. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela elizweni. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka utshela idale lephalamende izolo kubana uhulumende uthenga amafutha ayeneleyo phandle kwelizwe kodwa okumangalisayo yikuthi akatholakali emagalajini. Abapheka isinkwa labo sebekhweze intengo yelofu eyodwa isuka kumadola edlula amashumi amathathu, $35, isiya kumashumi edlula amane, $44 Zimbabwe dollars. Sixoxele lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba kutshera yena wothi akaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars ngoba kungasenani ukuthi iReserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25 kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So ukuthi babuyele bathengise ilitre nge $28 kumbe $24 uyabe usub economic. Akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba nodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lukulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ukavena amangale ngodaba lolu ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengalo ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe i rate zangona zithiyene kakhulu okuba ngathi kube loduko olunjengalolu esilubonayo ekuthengisweni wamafutha.
Lo bekungumnumzana Masimba Kutshera ocobongula ezomnotho ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye uZulu kanye lezisebenzi zikahulumende ikakhulu ezakubulawayo zikhala ngobunzima asebebhekane labo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, i-CCZ, enyangeni edluleyo, luveze ukuba isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha. Siqinise ngesilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-22%. Okutsho ukuthi kudingakala inkulungwane phose eziyisichiyagalolunye zamadola eZimbabwe i-8726 ngenyanga eyodwa. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zihola amadola angaphansi kwenkulungwane ezintathu ezeZimbabwe i-$3,000. Umnumzana Ngqabutho Zondo ongumbalisi uthi ukukhwela kwentengo sokusenza impilo ibe nzima ikakhulu kuzisebenzi zikahulumende.
Ke zonke izinto zikhuphukile intengo yazo. Izinto ezinjengechukela kade sizithenga ko $2 kade seziyi $3 nge-US. Ezitolo lazo lapho kade sesilela khona izitolo ezingathi lezi zisemarket lazo sekuzikhuphukile intengo yakhona. So kuyinto enzima kakhulu kithi esisebenzayo esisebenza kuhulumende ngoba siyazi ukuthi uhulumende kasoze ekhuphule imali yethu inyanga nxa isiyaphela. Siyaveleke sihole imali efanayo okufanele ukuthi impilo zethu sesisiya siba nzima siyagcina sesehluleka ngitsho lokuthi sithenge nje okuncane nje ukuthi imuli ikhothe loba sisebenzile umsebenzi ofanayo inyanga yonke.
Umchayeli wemichova umnumzana Lungile Nyoni uthi ukulethwa kwemali entsha yikho okubangela lokhu.
Into ziyakhwela kakhulu elizweni lethu kodwa indaba isekuphakanyisweni kumbe kufakweni kwemali ezintsha lezi ama-10 lama-$20 abambeneyo yiwo abantu abanqamekelayo. Into lezi zonke besingaziboni imali yethu icina nge-$5 and nxa sifuna ukuqondisa lindaba kayiqale lapho kuqala khona yonke into okulinywa khona konke okusukela khona yonke into le singayithatheli phezulu ukuzama ukukontrola intengo asiyisukeleni phansi.
Unkosikazi Norin Moyo ophila ngokuthengisa uthi babulawa yindlala ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla.
Ngokukhathazeka ngokukhwela kwezinto okwenzakalayo ukuthi kunjenje kwi-lockdown usebenza kufana emalangeni kodwa ukukhwela kwezinto kuyisimanga sokuthi sidinga ukuncediswa ngoba ukufa indlala abantwana okuncane sikutholayo akusakwani ngisho iveni impuphu kodwa lokuncane okungasikho mpuphu kukhwela ngenye indlela okokuthi imali engikhona ukuthi siyithola nzima asikwenelisi sidinga ukuncediswa njengabantu elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siza Lobuhle Ndlovu uthi izitolo eziningi sezithengisa ngedola lemelika elingatholakali lula.
Sesiphila nzima khathesi akusaphileki vele ngoba intengo yakho konke ikhwelile. Ukudla isinkwa i-cooking oil ukhwelile, into zakhona sebebiza ama-rand la ama-US imali esingayiholiyo. Sina ngapha uyabuhole i-RTGS ukuthi uzuthenge ukudla udle labantwana vele sekuphile kanzima. Isinkwa kambe last week sikhwelile, la this week futhi sakhwela, kambe kwini khona lokhu? Pho senze njani? Iholo labe lokhu elingakhuphuki kodwa intengo ziyala zilokhu eziqansi. Uhulumende wayethe uzabisela ama-prizes ayefanana lalapho lockdown akaqala kodwa lalamuhla intengo ziyala zikhuphuka zisiya phambili.
Isikhulumi seyinye njalo inhlanganiso yelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association iNACORA umnumzana Effort Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota yikho okwengezelele ukudula kwezinto.
Konke kweyeme emafutheni ezimota nxa kukhwela lokho lezinto ziyakhwela, kanti kokukhulu ukuthi siqaphelisise ukuthi amandla emali yeZimbabwe ayawa nxa eqathaniswa namandla emali enjengeMelika leSouth Africa, yikho kwenza izinto zikhwele zisiya phezulu ezinjengabo fuel.
ICCZ ithi ucwaningo lwayo luveze njalo ukuthi eyinye yembangela yokukhuphuka kwentengo lokhu yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe uma liqathaniswa ledola leMelika lemali yakwamanye amazwe angomakhelwane lapho okuwoda khona abezitolo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, sebeqale uhlelo olokuphathisa abadlali bayo abasakhulayo ngokubapha ukudla abeqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhululi Mthunzi uthi yebo kambe bebephathisa umphakathi ngesikhathi uzulu elwisana lo mkhuhlane weCOVID-19, kodwa isenzo sabo siyisibonelo kwabasakhulayo ukuba bengaziphilisa ngokuphatheka kwezemidlalo.
Sihlanyela intanga ebantwaneni ebafaneni labo abadlala umdlalo webhora ukuthi ngani umdlalo webhora ungafaka ukudla etafuleni. Ngithemba imbulo ezimpili ezintathu ezitheke izolo zibonile ukuthi ngomdlalo webhola ungakufaka ukudla ethebulini, ngoba mhlawumbe kuphekiwe khonokho abakutholileyo. Yikho lokhu kuzakwenza ukuthi abafana bethu basebenze nzima, labazali babasekele ngoba bebona ukuthi uyiwani.
Abadlali abalikhulu abasakhulayo abadlala kumaqembu abasakhulayo aweqembu leTalent Vision bathole iwuphu amakhilo gramalichumi, 2 kg yechukela, 2 kg yerice, 750 ml amafutha okupheka, 500 grams indumba, 1 kg isawuto, kanye le 50 grams amatemba umdlali ngamunye. Umthunzi uthe bakhangelele ukuphinda njalo bephathise abadlali ngokuhamba kwesikhathi.
Isipho sethu lesi sokudla sibona ngathi sizancediswa kwamalanganyana. Nxa kuvuma asoze kube yinto yelanga elilodwa, izathi kungatholakala siphinde sibakhumbule futhi abantwana ngoba sisesephakathi kwayo i-corona.
Iqembu leTalent Vision leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 njalo ngelinye lamaqembu ambalwa lokho esenelisa ukuba ephe abadlali iholo labo loba kungenamidlalo edlalwayo kulezi nsuku. Abadlali abaphiwe ukudla ngolwesine ngabadlalela amaqembu abasakhulayo abalisa i-under 13, i-under 15, i-under 17 kanye labadlala kuqembu labo elidlala kusigaba sika-Division 3. Ni Mele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elithula umdumo weRuma elizibiza ngokuthi Ezakobonke, lona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Dabuka phansi le-echolocho kodwa njengamanye amaqembu avela emathebelelendi amanengi licula likwele South Africa. Umkhokheli walo uBlessing Luphahla.
Ngiyabingelela kakhulu esizwe sakithi lemhlaba wonke jikelele lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Iqembu ezakobonke Parental Bliss lidabuka eCholocho kusiphepha kobonke iline ngaphansi komlisa uMlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020. Ngitasiphileni sokuyena.
idlala teleli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela eyisihloko salo ethi selimathunzi izingozi inkomo yobuthongo kayikho kanye lale ethi umhlaba awusazili. Ukuthenga idlala teleno luphahla balithola ngapi njalo njani?
Inamba yami ithi 0844383835. Ngiphinde futhi 0844383835. Ungaxhumana nami khona lapho ngiyabe sengizokwazi ukuthi kuyiphi indawo ngikwazi ukuthi sikusize njani ukuze uthole umculo wethu. Liyeza futhi idlala telinye elikhona elizobe likhuluma ngayo futhi yonale indaba yecorona. Udlala tele chelisha ilesoke sithi umnikazi webhasikili. Ngiyathembisa izobe ikhona ngoDisemba.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Bengicela ukuthi bethenge ama-CD ethu angama-orijinali ukuze lathi abaculi sikwazi ukukhotha sisapothe imdeni ngoba ma besiyathenga kuma-10-10 kuyasilimaza kakhulu. Yikho kakhulu ade ngigqugquzela ukuthi abalandeli ma bengakwazi ukuthi bethenge kithi ngama-orijinali. Kuzasisiza kakhulu ukuthi lathi sithole isinkwa ngoba ma ungabe bethenga ama-10-10 thina sithole litho njengabaculi.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kobonke ngale ethi izala abantu yona ekhuza abadlwenguli labahlukuluzi babesifazana.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili wethu se abaningi kusuthunelwa kwabecelele MDC Alliance. Isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa ngudr Kuthokozani Khuphe. Uhlelo Woza Friday lamhlanje besileqembu elicula umdumbo werumba elizibiza ngokuthi eza kobonke. Oliver Lelisayo, Mpraxedis Jeremiah, nisithi libe lempela sonto elithubeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.